Siyabonga uChris kanye lo Marvelous ngokusinika izindaba ngolimi lesiNgisi. Siyalambulela ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 28 Mfufu 2015. Silethulela uhlelo lezindaba zeZimbabwe. Sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu uPresident Jeremiah. Yendabeni zethu lamhlanje.
Wangaqala ukubhalela leli paper ngabo 2007 lisase lo gift deal lo iTaita mara so singu 3 ngaleso sikhathi ke sibhalela. Kungakho kimi ngathi ngifana lomuntu ofelwe ngumntwana kumbe otshele likhaya ngokwamanje.
Elinye lamaphepha ndaba azimeleyo elizweni lethe Zimbabwe nelicine ukudinda namhlanje ngenxa yokuswela imali.
Kuye zami ngenxa yokuthi kuba kulezinye izinto sasingazifuni. So thina umhlangano wethu uzathatha abantu abavela kuzani, uzathatha abantu abavela kuwolo amanye ama-political parties, opposition-political parties.
Kuhlandla lokukhangela isimo sombusazwe lamhlanje sixoxa lomnumzana Rugare Gumbo, omunye wabaxotshwa kuzanu PF asebebumba ibandla elithiwa yi-People's First. Impumela yenhlolisiso ephezulu kobudlelwano obukhona phakathi kwaZulu laba amankampani emba amatshali gugu iveza ukuba lumsebenzi usuphazamise ezokulima elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Elinye lamaphepha ndaba azimeleyo elizweni elethe Zimbabwe licine ukudinda lamhla ngenxa yokuswela imali. Iphepha ndaba leli lisungulwe ngumnumzana Wolfmbanga ngomnyaka ka 2005 laqalisa lidinda lise United Kingdom lazoqhubeka njalo likwele South Africa lingakaphiwa imvumo yokusebenza eZimbabwe. Embikweni awethule lamhlanje uMbanga ubonge kakhulu abantu akade besekela iphepha ndaba leli ngemali abakade belisebenzela kanye lababali balo. Iphepha leli beliphuma kanye ngeviki. UMbanga uthela nxa sebengasadindi bazaqhubeka bekhipha izindaba zeZimbabwe ebulenjini. Sixoxe lentatheli izindaba yaleli phephandaba uMxolisi Ncube.
Mingakutshe ukuthi namhlanje lusuku olubi kakhulu ikakhulu kukarea yami ngoba ungathi akhangelisisa iZimbabwe iphepha esengilibhalele okwesikhathi esite ngathi mina okwempilo yalo yonke. Ngathi kuma-reporters angisesile yimi engibe sengihlale isikhathi eside ngoba ngaqala ukubhalela leli phepha ngabo 2007 lisase lo gift deal lo iTaita mara so singu-3 ngaleso sikhathi besilibhalela. Kungakho kimi ngathi ngifana lomuntu ofelwe ngumntwana kumbe otshele likhaya ngokwamanje.
Isikhangelo ukubana iphephandaba leli ibe lilipha uZulu yamaphandleni mahala kungela mbhadalo. Ngalokho sokwenzakele balahlekelwe kangakanani abantu bemaphandleni ngokubona kwakho?
Balahlekelwe kakhulu ngoba abantu basemaphandleni ngathi uyakhangelisisa. Umsakazo abawutholayo ngowe-ZBC kuphela mhlawumbe le-Studio 7. Kukanti kulabanye njalo abangaselawo imali yokuthi bathenge ama-radio abanye bathole izindaba. Okutsho ukuthi sebethola kuphela izindaba ze-ZBC. Mhlawumbe lapho kungatholakali khona iStudio 7 kukanti abanye vele sebesemnyameni labo abangela ama-radio. Kanti iphepha leli belivala leso sigexo kutsho ukuthi ukuvalwa kwalo sokuyinkinga ke kibo ngoba iphepha sebengalithola kuphela. Iphepha sokumele ukuthi balithenge kumbe abalithiyelwayo. Kukanti amaphepha vele atholakala kalula amaphepha kahulumente abanikeza izindaba ezithandwa ngohulumente hathi lezo ezizinto eziyizo ezenzakalayo ngabamini lapho abaphila khona eZimbabwe.
Mbiko bani ongawuthiyela abantu kade belandela leli phepha?
Ebantwini akade belandela leli phephandaba ngathi ngiyabonga kakhulu ukuthi bangikhulisile ngoba yibo akade bengigqugquzela iZimbabwe ngiqala ukuyibhalela bekungokokuqala ukuthi mina ngibheke ku-mainstream media ngingakazi ngibhalele iphepha elingabe elithengisa ilizwe lonke kanti iZimbabwe libithengisa kumazwe ayingathi mina angamathumi amahlanu la. Kungakho laba bantu basheshe babangazi ngayo iZimbabwe. Ngiyazakale kakhulu mina njengomxolisi Ncube ngayo iZimbabwe. Uhulumende kaRobert Mugabe ubengazi wangesaba wangidinga ngayo futhi njalo iZimbabwe. Okungatsho ukuthi yibo abantu laba abangikhulise kakhulu bame lami ngesikhathi sami sokunzima baba lami ngesikhathi sami senjabulo bangikhulisa. Ngathi mina ngiyababonga sibili kakhulu ngoba bangenze ngaba yilokho esengiyikho khona. Ngikhule ngathi nasengibhalela amaphepha angaphetsheya kolwandle nganominatwa kuma-hours amaningi ngephepha lezimbabweni.
umxwalisi Ngxube yintethela izindaba yeZimbabweni ubexhuka lo ntungameli inkomo weStudio 7 eseJohannesburg. Uhlandla lapho esikhangela isimo sombusazi weZimbabwe lamhlanje sixoxa lo mnumzana Rugare Kumbo omunye wabaxotshwa kuzana uPF asebebomba ibandla elithiwa iPeople First. Ukumba uthi sokudumela emasumpeni ukuthi ibandla leli lethulwe. Uthi bazimisele ukusebenza lamanye amabandla ukulungisisa konke okuhluphayo elizweni. Uqhubeke ethi kutsho okuningi ukuthula kukankosikazi Joyce Mujuro owayengumsekeli kamongameli owaxotshwa kuzana uPF ecatshangelwa ukubana ufuna ukukhipha umongameli Robert Mugabe esikhundleni. Ake sizweyo uGumbo ixoka lo Gibbs Dube weStudio 7 ngokungenziwa libandla lePeople First.
We believe very strongly ukuthi kube lo mhlangano ohlanganisa abantu bonke beZimbabwe. Yethu kuzaba nabanye abangafuniyo and so on. Kodwa laba abafunayo abafuna ukuthi iZimbabwe sibumbe kahle, bonke bayavunyelwa. That is one thing. Two, thina sifuna ukuthi abakhokheli bethu ngababe bantu, abantu abathandwa ngabantu, abantu abazi ukuthi abantu bafunani.
Ye, mase sikhangeleke baba Gumbo bakhona bathi seliphuzile kakhulu ukuthi libumbe ibandla leli. Kambe ngamafitshane sibili ungathi liza kwenza nini khonokho ukuthi lilibumbe
leli? Hayi, uyabuya lokho melelanini, kuzabuya kunzuku ezibuyayo.
Ngase sikhangela ke kulabanye abathi kungazana inxele lobudlelwane leZanu ukuthi bathi njoba laphuma kuZanu khona ngale lokho inxele iphakathi vele kuZanu. Kambe ungabaphendula abantu uthini khona?
SaSukeZanu ngenxa yokuthi kuba kunezinye izinto sasingazifuni. So thina umhlangano wethu uzathatha abantu abavela kuZanu, uzathatha abantu abavela kulo amanye ama-political parties, obujini political parties, uzathola amanye abantu abaphongukubuya labo. Abantu bona kumbele laba balendlela eqondileyo nasisebenzenini labo. So uleza ama-sympathizers, ama-supporters, ama-members, kodwa zihlanganisa bonke abantu. Kula abanye abantu athi bona hhayi into le ngeyeZanu PF, hhayi akukho kunjalo, because isaqotshwa phela thina eZanu PF, asisoze siyenze izinto zeZanu PF. Kodwa ukuthi khona i-tendency lama-attitude sometimes lokusebenza esasukuyenza kuZanu sometimes abanye akuphelanga abanye bethu. We have a problem ukuthi khona there is a carryover. Abanye abantu bayaphungukubona njengani siyenze izinto zeZanu. Difference is just personality. Kodwa thina ethi hayi akusikho into zeZanu lezi azisikhohlwe nini.
Nxa ukhuluma ngeza amabandla kukhanya zanu kula mabandla amaningi kakhulu eZimbabwe aphikisa ibandla elibusayo. So ke lina lingafuna ukuthi libambane lamanye yini kwenze ukuthi liqhubeke phambili lizama ukukhipha iZanu PF esikhundleni?
Oh ya, iquest esikhuluma nsuku zonke ukuthi khona hhayi thina sifuna ukuthilenza lomuntu weZimbabwe wonke, umntwana weZimbabwe unezikhalazo eziningi, into ezimhluphayo eziningi. So sifuna ukuthi thina sisebenze namabandla onke laba abavumelana nathi. Kodwa thina kasifuna ukuthi sithiye abanye sithi na hhayi kazi asizwanani njengokuye okwenzakala kuma-opposing political parties. Abantu bejongileyo abantu bona bafuna ukuthiumsebenza labo-BT, bafuna ukusebenza labo-Westman.
Lo ke umnumzana Rugare Kumbo omele ibandla elingekethulelwa omphakathini ele-People's First elilakho kukhokelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru obekhuluma leStudio 7 eseHarare. Ukuze lizwe okuningi ngodaba lolu hambani ebulenjini be-intanethi ku-www.voandebele.com. Ikheli linjalo www.voandebele.com. Kudaba olufanayo kusasa sizabe sixoka lo nkosazana Thabita Khumalo, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDCT. Yena ikothi kabasoze basebenze labanye abantu abaxotshwa kubandla leZanu PF.
Esingakuvuniyo ngabantu abathi bona sebephumele ibandla labo, ukanti-ke yaphendeji yeZanu PF ukuthi benzele ukuthi babuye ebandleni lethu babuye bazodiliza ukwenzela ukuthi iZanu iyanelise ukunqoba.
Lingakhuthwa-ke yile ngxoxo usasa lapho iStudio 7 ethi abadala bathi ukutshelwa yikuncitshwa.
Igama lami nguGibbs Dube. Kuliviki ngiqhubeka ngilethulela ulujukuphela. Ngikhuluma lamabandla atshiyeneyo ngezombusazwe kanye lezenodo. kulungiswa njani konke okuhluphayo elizweni. Tiyani indlebe lizizwele khonapha ku Studio 7. Abadala bathi ukuzwa ukuncitshwa.
Impumela enhlolisiso ephezulu kobudlelwano bukhona phakathi kwaZulu labamankampani emba amatshali igugu yenziwe ngabe Center for Natural Resources Governance iveza ukuba lanxa uhulumende ekhuluma ngentuthuko ekhona kulolu hlangothi soluphazamise ezokulima elizweni kwabangela obuyanga kuZulu okwenza angalujabuleli lolu hlangothi. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Lokhu ngokunye kokuphume emhlanganweni wokwethula le iripoti emumethe impumela enhlolisiso walumumo wenkokheli zenhlanganiso ezisebenzelana loZulu kunhlangothi ezehlukeneyo owenzelwe ewoteleni yeHoliday Inn lamhle kuseni. Abenhlanganiso yeCNRG batho kudanisayo ukuba uhulumende akenzi lutho ukudinga indlela zokulungiselela ikusasa yelizwe lapho esemalutshwana amatshela aligugu. Bezikhona inkokheli zokholo kulomhlangano okubalisa umfundisi Obed Shatayi waseMthare otshengise ukukhathazeka phezu kwendubo esezilethwe luhlangothi lokwemba amatshe aligugu.
Abavele ukuthi yibo abazabenefita kuma-minerals lawo, so kukhanya ngani i-community akula lutho eliyitholayo. Kutholwa ngabantu abavela emazweni kumbe ezinye iziphathamandla. So kubonakala njalo ukubana i-environment ngokwayo iyadistejwa sibili okokuthi indawo zokulima aziseko.
Ekudinga ukuba abantu basebenzele ndawonye bakhulume ngalizwi linye ukubonisana phezu kwengozi ekhona kulokho okwenzakala kuhlangothi lolu, uhulumende akubone laye ukuba sekuphazamisa kanjani ezokulima, kuveza umfundisi Shatayi.
Sonke lini abantu abakhosedi ne-mining babuye ndawonye so that uma beyikhuluma into yabo ingxenye kuzazwakala ke uziphatha amandla kuze kukhulunywe njalo lasephalamente. So kusokufunakala ukubana sibe ne-solution ukuthi uma sisithi ilizwe lethu seliphila ngema-minerals senze njani ukubana singabulali nje i-environment.
Impumela yale nhlolisiso iveze njalo ukuba luphathwa ngendlela eyimfihlo lolu hlangothi uZulu esebona kuphela ngokususwa endaweni abekade ehlala kizo, esethathelwa lamasimo abekade empilisa ukwandulela umsebenzi wokwemba. Kuvele njalo ukuba zingaphiwa thuba izakhamizi ukutsho imibono yazo lapho uhulumende ekhulumisana laba amankampani okwemba la lukhanya luphethwe ngabezombusazwe labezomvikela lolu hlangothi kungavezwa egcekeni okwenzakalayo kilo uZulu esethuselwa lapho efuna ulwazi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevisi Gama.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Izizalwane zeZimbabwe zosendo lwesikhalangeni ezedlula inkulungwane besezibuthene eHillbrow Theatre eJohannesburg ngempelaviki edluleyo emkhosini wokuthakazelela amasiko lokubuthanisa imali yokubhala izingwalo ngolimi lwesikhalanga. Bekubukiswa njalo izinto ezijiyeneyo zesikhalangeni ezibalisa amasiko omculo, ukudla, imigido lokunye. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba.
Iholu yeHillbrow Theatre ibigcwele iphuphuma emkhosini wokuthakazelela amasiko esikhalanga nokudinga imali zokuloba ingwalo ngalolimi. Umnumzana Ntando Dumani unobhala wenhlanganiso yeKhalanga Language and Cultural Development Association, KLCDA, okuyiyo ebiqoqela umkhosi, uthi kumthokoze kakhulu ukubona inkulungwane yabesikhalangeni bebuthene ngesiko labo lokuthuthukisa ezemfundo.
Nxa sesiphumela egcekeni kanje, wonke umuntu usefuna ukuthi abonakale ukuthi yena ovele ulikhalanga, utshengise uthando lwabantu besikhalangeni abalapha eJoburg lokuthi ulimi lwabo lukhule, njalo lokuthi basebenze basize ekhaya futhi.
Umnumzana Dumani uthi lobanje bethole imali ethe xaxa iningi ezasilela njengoba kuhlandla kuqala bedinga marandi azinkulungwane ezingamachuma esithupa 60,000 ukuze kuqale ukulotshwa lezingwalo. Esinye isiphathamandla se-KLCDA umnumzana Gerald Ncube yena ukhuthaza usomabhizimusi beZimbabwe labanye abafuna ukuba yingxenye yalolu hlelo ukuthi baxhase lolu hlelo emali.
Kubalulekile kakhulu ukuthi abantu basukume bazenzele izinto. Noma ngabe ugovernment esesize sezosiza kodwa anithole senine-foundation inana nayo buyathathele phezulu ngoba ngeke siyekelele igovernment yonke into.
Unkosazana Mandy Dube uthi bekuchuchuma lokunukelela izibiliboco zesikhalanga kulo umkhosi.
Besipheke isitshwala senyawuthi, inopi, umxhanxa, inyama yenkukhu ehlabujiweyo, lo mngutshu.
Intombi yakwaMadlambuzi unkosazana Patricia Ngwenya uthi indlela obekuthengwa ngayo lokhu kudla imtshiye ebambe owangaphansi.
Mangazenzela ukuthi besithengisa amagwadla. Bawathenge aphelila wekho. So lokhu nje sithi abantu ukudla wasekhaya bakuthanda. Kwamina embekileyo ngaseva anzange ngithole ukudla.
Obekucaca sobala ukuthi lapho okuhlangane khona amakhalanga injabulo ikhona. Banje bekhona ababili abathathu abesebegida besedlulisa amalawulo inxa yamadlabuzane lentokozo obekukhona ngokuqala embalini yezalwane zeZimbabwe kwele South Africa ukubona zibuthene ngalolu hlobo kungelandaba zombusazwe phakathi. Melestudio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu Benedict Mhlapo.
Lenga kohla ohlelo Studio 7 Live Talk ngo half past 8 kusiya ngo half past 9 ntambama kumagagasi awe 909 AM le shortwave 4930-12080 la 15460 kilohertz ku shortwave. Ku Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela ukuqhubeka kohlelo lokungena indlu ngandlu abantu bekhuthazwa ukuhlolwa isimo sabo kwezegciwane lengculaza ela HIV. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte icingweni lingenelani kuhlelo. Singakangeni esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Uhulumende wakwele Somalia ubika kubana iqembu labalwa becatsha abesimuslim abedlulisa amalawulo beqembu le-Al-Shabaab bathumbe indizamtshina encane etshayeke yawaduzane lesigodlo salelo lizwe iMogadishu lamhlanje ekuseni. Isiphathamandla sesigaba sesihlengeni zeZanzibar esiphansi kombuso weTanzania zithi impumela yokhetho lwalesi sigaba olwenziwe ngesonto kayamukelwa ngoba kufinyene ukuba kube lokwephulwa komthetho ekuvoteni. Ngakho-ke laloba izibaliwe kayiveze iqiniso lokwenzakeleyo kulolu khetho okuyinto ezaphazamisa impumela yokhetho lolu elizweni lonke. Kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni lamhla sixoxa lonkosikazi Esther Nyambi wenhlanganiso yeZimbabwe Virtual yabatshengisela izitaladeni zeBhilithane bekhonona ngokwenziwe ngudokotela Sylvester Nyatsuro osethathela umnumzana Philip Rankini ipulazi lakhe elisemashonaland Central. Udokotela lo esingenelisanga ukukhuluma laye utshele amaphephandaba eBhilithane ukuthi uthethe ipulazi leli wokusemthethweni. Ake sizwe unkosikazi Nyambi exoxa ngodaba lolu loGibbs Dube weStudio 7.
Mina mbona ngani sithole i-reaction ama-motorists besima emgwaqweni befuna ukuza ukuthi kanti kuhamba njani. And even ama-neighbors kulabantu abahlala along ku-street lapha okule clinic ka-Dr. Nyatsuro baphumile babuya bezokuza ukuthi kanti kuhamba njani. Even lama-patients kodwa bengena khonapho labo kodwa be-comment ukuthi abekho happy with i-invasion eyayenziwa ngu Dr. Nyatsuro. Even abantu ababuya for i-protest, it was quite a good number. And even laye umlakhe uVeronica besithatha ama-pictures besithuka ukuthi why sisenza i-protest yona leyo. So mna ngokubona kwami, I think we sent the message home.
Indawo lapho kade zikhona kade kungaphi kwangona?
Bekusenottingham phandle kwe-clinic yabo eyokuthiwa yi-Willows Medical Center.
Singathi umlayezelo ekade lifuna ukuwuthiya khonapho yikuthini?
Ngokuthi thina as a protest group as we are not going to sit back sibona izinto ezinje zisenzakala because yena uNyathuro akamelanga ukuthi asebenzise ukuthi yena yisihlobo sika Grace Mugabe ukuthi athole ifarm leyo ngoba ifarm leyo uRankin laye wayithenga and okakathesi it's worth between 400,000 to 600,000 and so bona ukuthi bephonga ukuthi bephiwe indawo yomunye umuntu thina we are saying ukuthi akukho right and besides right now kithi they are just they are tourist farmers baphonga ukuthatha iland yakhona kodwa bengakhona ukuthi beyilime because right now uhulumende wethu uya importa ukudla abantu baphiwa amafarm kodwa abawalimi so what's the point yokuthi bathole amafarms akhona bona bengaproduce so yiyo ihypocrisy esiyichoyo thina ukuthi kabachiye abakwazi ukufama befame lokhu ukuthi bona because yizihlobo zika Robert Mugabe sebecabanga ukuthi bona bengaphonga ukuphiwa nje amafarm bese bayahlalela and then we know ukuthi in the end bazawa subdivider bewathengise like abanye babo what they've been doing
liza tshengisela kuze kube nini kudaba lolu
kuze kutshintshe like okwenzakala usisi the lion ezebulawe ukuthi abantu baprotesta uDr Lowana lost ipatronage
lo ke ngunkosikazi Esther Nyambi wenhlanganiso yezimele yodwa iZimbabwe Vigil obekhuluma le Studio 7 eseLondon. Akasenelisanga ukuthola umnumzana George Ramba isikhulumele sikamongameli Robert Mugabe oseIndia okwamanje njengoba kade engaphenduli umakhala ekhukhwini wakhe. Khathesi ke sesilifaka izandleni zikaChris Gande ubana asinike uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Bakwenza njani bayabamba ngamandla yini bengangena endlini ungathi awufuni bayakuchiya yini
khona ngelokuthi wonke umuntu lakonke lapha endlini khona abantu bangabona ukuthi bayathesa akula muntu abamshiyayo ngaphandle kwalabo abazelete bekuprogramu kudala bona labo babashiya yibona ababakhawunta kulaba abantu abasebenzisa ama-ARV
manje ngokubona kwakho ubona ngani kuzaphathisani khonokhu nxa bengabakwazi ukuthi bangaki abantu abalegcikwane
njengoba lapha ama-ARV siwazida mahhara ngibona ngazani kuzanceda ukuthi kunabaningi abesaba ukuyathesa so amuntu agcine egula njengendaweni lezakazicela zihambileko izifuni sikuthi u-remote indawo lapho abantu abangelandaba lokuthi baziwe yekyabo so nxa umuntu esesazi ukuthi uninjani uyakwanisa ukuthi azizeuyede ngokukhangisa
ye siyazi ukuthi lapho kuhlolwa khona abantu kuyandiswe ukuthi bayaphiwa ulwazi lokunye okuya okunenginengi okuthiwa yi-counseling ungasitshela ukuthi bayakwenza yini nxa besenza kono
into ekhona yokuthi i-counseling yakhona ayikho effective kakhulu cause ezithi abathathi isikhathi eside lo muntu kwehlukenekela lapho nxa umuntu ehambe esiyaziqesela yedwa esibhedlela ngoba uyazida isikhathi eside ukuthi ngi-counselor but lapha isikhathi sakhona abasizize esiningi sokuthi bakhansele ngenxa yokuthi babe le-target 2 days
manje yona imfihlo ke iba khona asithi bafikile emzini lapha nxa bengathola umuntu elegcikwane umuzi wonke uyahle ube kwazi na
nxa umuntu kuyikuthi yikuthi khathesi nxa umuntu ethesa bavumele uwazise izihlobo zakho at least one umuntu okwazi ukuthi asezakwanisa ukutshela omunye okuhambaze ebantwini so lapha asazi ukuthi njengoba bekhangela ukuthi khona bazenzela ezindlini basihla njani ama-testizas akhona because i-program esaqalisa so asikabikwazi ukuthi khona bawuhambisa njani
kodwa ngokubona kwakho lolu hlelo luzaqhubeka kuhle yini kumbe kukhona lapho abantu abazagcina bengafuni ukuthi batheste
indawo lezi abahambe kuzo ngibona ngazani liyanceda uhlelo nalelo but lapha njengendaweni ezinjengabo-Harare Bulawayo amboni ukuthi bona bangabenza uhlelo nalelo baphumelele ngenxa yokuthi abantu sebewazi ama-right abo wayelithi lapha bahambe khonayo kuma-remote areas lapha ababengakwazi khona ama-right abo ukuthi
lenkinelayodenanxa
yilikhangela uhlelo naleli ngibona ngazani alilakhonfidentiality
kodwa bazafika yini indawo yonke elizwe kumbe kukhona apho abakhethe khona kuphela
okakhathesi bathagethe ama-remote areas njengayo indawo zenezi obulinga indawo ezinjengabobhintura indawo ezikhathana le amboni ukuthi kena bazafika mina kuma-distance.
Lo ebe unkosikazi Senzeni Sikhosana obekhuluma lo Chris Gande oqhuquzela ilungelo labaphila legciwane. Lapha ke belisizwa uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Kathesi ke njobana kule mizuzu ethile eseleyo, wathi sibale izincwadi ezivela kini balaleli lisilobela ngapha kustudio 7. Siqale ngombiko ovele kumlaleli wethu othi, ngiyalibingelela bosisi labobhuti, ngithi impilo ende kini, mina ngiyaphila labo bonke abemuliyanga yithi. Ngithanda ukubingelela abangani bama engafunda labo emfundweni yaphezulu elubuze high school ngo-2010 abagoqela uMatamba Innocent, uGive Mompofu, uNtombi kayisendlovu, uTalent Moyo. Bonke laba babingelelwa nguNkomo uMakhosini kogodlwayo. Ngiyabonga. Omunye umlaleli uthi, ngiyabingelela madoda lonke eliyibambe emsakazweni, ngithi impilo ende uNkulunkulu aligcinele lina. Ngicela ukubingelela utata, umama nobaba abafowethu abathi uGwagwa, uKholisana, uMayibongo, uMasaka, uMongameli Mehlo eMamba, lo mntanami uSamantha nonkonolo la nabo bonke abangaziyo esilwane. Mina igama nguSibusiso Morao, ngiseJohannesburg. Siyakwamukela mlaleli wenu wethu othi wena, ngiyalibingelela lonke basakazi beStudio 7, ngithi qhubekani ngezindaba zenu ezimnandi, ngithi phambili ngomsakazo but ngithi ziyabheda ebhinga elusulu kumnyama phambili lemuva. Ngithi sakubona kanjalo mlaleli wena, uqala ngokuthi salibonani basakazi abahle beStudio 7, ngiyethemba lisaphila lonke. Umbono wami uthi amaChina neZANU-PF bavele banomngqondo ofanayo, abakwazi ukuhlukanisa okuhle nokubi. UMgabe asimfanele neze isicoco abamnika zona. Abantu bayabulawa lokuhlukunyezwa, ubusa ngenkani engasathandwa muhle ngani. Lo nguZamfondo Sithole oseSouth Africa. Omunye njalo mlaleli uthi, siyakubingelela mlaleli wenu uthi, ngiyalibingelela basakazi beStudio 7, ngicela libingelele umama wami uNaphilani, uNaphilisani, umkhulu wami ePlumtree esigabeni samadlambuzi, ngumntanabo uVivian eJohannesburg. Ngingajabula nxa lingabala imbiko wami. Ngiyabonga ukuthewe imeseji yami. Wothi ngibaleke evela kumlaleli othi ungumemukeli Balule Ngayi, yena uthi linjani basakazi beStudio 7, mina ngithanda ukubonga umsebenzi wenu omuhleli kwenzayo, ngisithi qhubekani lisethulela ngokwenzakala elizweni lethu esilithandayo. Ngiyabonga. UMichael Willi Mudimba yena uthi, ukuthi lani bantu beStudio 7 liyangimangaza, liyabelile liyabe likhuluma ngomuntu weZANU-PF, angalitshela iqiniso yini lalo, bese saba impemba kaGrace. Hayi, wothi ke ngicine lapha, ezinye eziseleyo sizazibala kusasa. Wothi ke mbale ezibe zikhokhela lamhlanje njengobana isikhathi sesingasavumi. Elinye lamaphephandaba azimele elizweni leZimbabwe licine ukudinda lamhlanje ngenxa yokuswela imali. Kuhlandla lokukhangela isimo sombusazwe namhla siqoqe lomnumzana Rogare Kombo. Sizigqiba ke lapha indaba zethu zakusihlwa lamhlanje. Olivalelisayo, Praxis Jeremiah.